Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo omhla ka 4 kaNhlolanja 2023 igama ngokeino kumeje sayidi. Endabeni zethu namhlanje
I-High Court is ruled ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ibeating to yena above the law. Then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika kuphi.
Amalunga ayisikhombisa webandla le-MDCT ayamangala kumthethwandaba omkhulu we-High Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla athi ajabula ngokwahlulelwa okwenziweyo.
Dlale khona sibili lonyaka ayikhona phishane. Ngathi uyakhangela laluhlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, ekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa.
Izakhamizi zeningizimu yemaNdebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla seleqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umthethwandaba we-High Court usephe isinqumo sakhe kudaba olwahanjiswa ngamalunga ayisikhombisa ebandla le-MDCT ngolwesithathu. La malunga bephikisa ukukhitshwa kwabo kubandla lelo inkokheli yalo egoqela umnumzana Douglas Monzora, Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Athi uMonzora ukhokhela okungekho emthethweni ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengokuchiyo isisekelo sebandla. Ngakho ke akalawo amandla okubamisa okwesikhatshana kumbe ukubaxotsha. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye walama lunga isikhombisa umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Udaba lukhona ukuthi thina siyi-7 uMonzora wazama ukuthi ase-7 kodwa siyazi ukubana uMonzora akalalo ilungelo lokususpenda anyone ephathini ngoba uMonzora akazange akhethwe ngama-members e-MDC ukuthi abe ngumongameli womhlangano wethu. So thina siye ku-High Court sabatshela ukubana uMonzora ama-suspensions akhe lawo akumelanga aqhubekele phambili until udaba lokuthi wangena njani kahlekahle ukuba ngu-president.
Konoko imoyo ngoba uMonzora yena ukuthiye naye lizafakwa phambili kwedisciplinary committee.
UMonzora kumele understand ukuthi yena he is not above the law. To start off with, for him to even come back to EMDC after why lahlekile lo Chamisa was because of a Supreme Court ruling eyathi yona uChamisa kangenanga esikhundleni sobumongameli ngokusemthethweni webandla le-MDC. UMonzora wenza the same thing enziwa nguChamisa and the High Court is ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ibeating to yena above the law. Then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika kuphi.
Seliyakwenzani-ke lina? Kuyahamba njani?
Kakhulu thina siqhubeka ngebandla le-MDC busy njengamanje siqoqa silungisa ama-structures ukuthi siye ku-Congress. Ngoba i-Congress ayizange yenziwe. I-Congress yona eletha umongameli lama-leaders esingathi i-standing committee yomhlangano wethu. Ngaphandle kwalokho, if kungenziwanga khona lokho, akula muntu ongazifaka ukuthi uyi-leader. MDC. The constitution is very clear. Ukuthi ama organs awe party starting from e branch kusiya ku ward kusiya ku district kusiya ku province kumele abe lama congress a elect ama leaders ayiwona azoya e congress as delegates ukuyo elect umongameli le standing committee.
Ngethemba liyajabula kuhlela okwenziwe umthethwandaba.
Kuyajabulisa ukuthi umthethwandaba ube phe walalela isikhalo zethu. Ngibana okuqhakathekileyo kithi ukuthi iMDC as an institution akumelanga ukuthi ife. So osokusele manje umsebenzi umkhulu esilawo phambi kwethu owokuthi simobilize ama-structures ethu siyenze i-Congress yethu according to i-constitution yethu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika esixoxelayo ese-Virginia. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthe ubengakaboni amaphepha avela kumthethwandaba achasisa ukwahlulelwa kwalolu daba ngakho ke angeke aphe uhlangothi lwabo okwamanje. Namhla umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye World Health Organization ukubana umhlaba ulwise imvukuzane yevele eyiyo evamileyo kumvukuzane ezichiyeneyo njalo ebulala okwedlula ezinye ebantwini besifazane. Nyaka yonke kubanjwa besifazane phose abayizigidi ezimbili lengxenye 2.3 million belomkhuhlane wemvukuzane yevele. Kuthi kulelo nani kufa inani elingamakhulu ayisikhombisa enkulungwane 700,000, iningi labo elihlala emazweni aswelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi abesifazane abaningi abahlala emazweni aswelayo kabasindi nxa kumvukuzane le nxa beqathaniswa labahlala emazweni alempilo engcono.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fubembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe indlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Lanxa uhulumende seqale ukuphathisa izakhamizi ngomumbu kodwa kasimuntu wonke olutholayo lolo ncedo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ubungani kuhle kwezulu nyakenye okudala isivuno esiphansi sekuje iningi esabelweni sezansi yamandebeleni libhekane lendlala enkulu. Ukuqonga kwentengo yempuphu yona esibiza amarandi alikhulu lamathumi amabili 120 rands ezitolo zemaphandleni lakho sekuje iningi likhala ngendlala. Unkosikazi Gladys Moore oyisakhamuzi emawane uDumangoli uselala eziko.
Indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Ukhansila kwa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lilinde ngamehlo abomvu ukudla okuvela kuhulumende.
Idlala ikhona sibili lonyaka ayikhona phishane. Ngathi uyakhangela laluhlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, ekubhaliswa abantu nje hhayi abasafikanga abalungisa. Ababuyanga basebesithi bona hhayi akulaluthi esiphaleni. Okwakade sibe lokhu bengakhola abantu ukusamelela.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ongukhansila kawa-10 eKwana North uthi laloba bethole umumbo ovele kuhulumende awuzange wenela zonke izakhamizi ezihlaselwe indlala.
Esigabeni seShabe umumbu ubuyile nje last week. Omlutshwana 20 by 50 kg. Abantu banengi balamba and balamba kweqiniso watsho okwezenzisa. Okokuthi abantu sebephila ngokuthenga ezitolo. Ukudla kulutshwana okuvela kuhulumende kakhulu ayikhona kancane. Wesindima ezilinywe ngo-October November sezi-write-off. Kudry okokuthi nxa ungalumatha umlilo uyatsha.
Unkosikazi Gidumilenare ngusobhuku eshashe Bed Bridge yena uthi ngaphandle kodubo lokudla izakhamizi zibhekane njalo lodubo lwamanzi.
Nxa isimo sinje sokutsho ukuthi izakhamizi zeshashe sezisiwa lodubo lwendlala njengoba lonyaka zingasoze zivune lutho. Kuyisicelo sethu njenge-community yeshashe ukuthi uhulumende, ama-NGOs labanye bonke abazizwa bekhululekile bencedise i-community yeshashe ithole ukudla kulonyaka njengoba sikhangelane lobunzima obunje. Izifuyo lazo zizaswela ukudla. Ngakho konke lokhu sihlezi nje silovalo olukhulu ngoba singafelwa izifuyo. Amanzi lawo ayaphela okutsho ukuthi izakhamizi sokumele zihambe umango omude zisiyadinga amanzi.
Inhlanganiso ye-Southern Alliance for Indigenous Resources ithi phakathi kokukhulumisana labogatsha lwezemfundo ukuze iphe izikolo zemfundo yaphansi ilambazi elenziwe ngempuphu yamabele lamacimbi. Lokho kuza ngesikhathi sekule mbiko ethi abanye abafundi abasaye esikolo ngenxa yendlala. Kusenjalo umqondisi wekhansili yamaphandleni eGwanda umnumzana Rangana Isipanda secele uzulu lamankampani azimeleyo uthi asize ekwakheni isikolo seMathia Primary esadilizwa lizulu kusiyavulwa izikolo kulithemu. Abafundi kwamanje bafundela ematendeni ngoba izakhiwo zabo zokufundela ezifika phose ichumi zingelaphahla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga usiphathela uhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobesive Residents Association, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ukuqeda lolu hlupho.
Njengama hours of program yahlangana njenge community yakobulawayo, abanye bahlangane ngathi abanye bahlangane ngathi besizama ukufundisa lokukhipha abantwana entweni lezi lokukhipha abanye abantu abadala, ngoba kwesinye isikhathi abantwana ukuze bafinyelele kumadrugs ngabantu abadala abathengisa amadrugs. Njengoba ubona ukuthi intumbane ikubela yaba ne-demonstration, kulo mama yena lokuthiwa ngumahadeki onguye othuma labantu abakhe osewahlanyela nabantu bakhe bokuthengisa amadrugs ngemva kokubana abantwana abangusebentini batholakele sebeyiqambile. Ngenxa yedrug abantu thethe kwathomnye umama ngomntanakhe wathinga kakhulu, waxoxwa yonke i-community nezikolo zaphakama zaphakanywa sibili ngokubonile phakathi nezikolo bezibambile nezakhamizi. Kuke ngihleke ezinengi kakhulu siyabisha abanye sebeze behambile kuma-revis ukuthi bayilungiswa lengizitshela ukuthi mhlabe isigeke ngenxa yama-drug abantwana bephambanisekile.
Manje imizamo le yenziwayo eyokubhikisha lokunye iyasebenza yini? Ngoba sibonile uMahadebe usanda ukutshela Studio 7 ukuthi hayi yena isuye okwenzayo lokho. Batholakala yini abanye abakwenzayo lokho?
Ngibanye abakwenzayo njalo impakathi ihlukumezayo ukuthi umthetho awumthetho usibeke phansi, umthetho usiphambanise kakhulu ngokuyanye kwethi ungazi umbambi yena amashadekeke ungazi ubambele bamkani umthetho yapho ukuthi i-evidence kube la i-evidence yangikhona umthetho uyayekela. Asikwazi kumbe babebudlelwane nabantu laba abathengisa amadrugs ngoba yona indaba yezidakamizwa isinzima ngokukhanya ukuthi lo mthetho
Ukodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Bethne Khoncube usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi balwisana lalolu hlupho. Kungabe kuyikukhuluma nje?
Lokho engikukhuluma kwenze kupheka amapholisa ayakwazi ukuthi ngangibatsele mina kumhlangano yonke sengizenisakeke ngabo sengize ngingasakhulumi nabo ngabo ukuthi madoda lisezelizia.
Bakhona yini laba ngamantombazane abathatha izidakamizwa lezi kumbe ikakhulu ngabafana?
Noma abantwana kuthanga ama-20 yini ngama-2 omthwana amaleza bafana nabonke ngoba ngabona kule nto yokutakami kunjengakhonokho bavumelana baniphe bonke amankazana ayathatha nabafana bayathatha njalo banamaqenzi aqenzana acine ehlangana benze nama-organizations abo babe lo muntu obahlangayo sibe nento ezonalezi futhi sokuthiwa be-organization abobani be-organization yabobani yebo kanda ngi-2 ngakuyabe kuyihlanganiso balwedi futhi baphume kukhona lokhu lafana nabonke amankazana labafana.
Lisebenza liziphi inhlanganiso ukulwisana lalolu hlupho njalo kuyini okuphuma emhlanganweni yenu nxa lixoxisana labantu abehlukeneyo abafana labazali ababalisi labanye obaqambileyo phambilini kwalingxoxo?
Ngoba zonke inhlanganiso sezizimile isebenzisa ngathi indaba ngoba iyahlupha ebhukha ama-youth ye-youth platform ama-uhapakhuk nama-platform zonke inhlanganiso eziningi eziningi kakhulu lawa amapholisa lazizikole ezingenela ne-community kakhulu ngoba bonakabeka i-community kakhulu abantu khona zabo ukuthi libeke liba nedisa ukuthi baphume kube zithi izinto baphiwe indlela zokwenza ukuthi baphume kwisizuzu besakabiso ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bakhala ngokuthi bona abezizithi bayafunde bafunde 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 baqede baswele umsebenzi bese besithi kahle nizene kulokhu engakunganinceti bese kuthiwa influencer lala bana abafundayo lala bana abantwana abancane sokungena kusona yonke indawo kodwa kuyakunodisa bengiqoqa le mitha sokungeke ngumuntu ethenelizo kunje ukuthi mna mama ngiphumile sengiphumile kulokhu asasini and I'm prepared mama ukusebenza lawo njengebhukha njengawo
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Nilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba. Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ah, ngibonga ukwamukela ehlelweni msakazi.
Ungasitshela ukuthi ungwena uthini ngalokhu okukhulunywa ngabanye abathi bona nga wonke umama obelethayo ayenze lokho kuthiwa iDNA ukuze kukhanye ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo.
Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sokumele kwenzule ibofuzo lo iDNA test nxa bebeletha ngoba kuboniswa ukungathembakali kwa ukuthi abasathembakali, nikho sokumele kuze kwenziwe iDNA test. Kodwa futhi ngesahlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa, ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhambe ngesikhathi umntwana sikwelisinye isikhathi thola ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthola ukuthi kwenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe. Uthole ukuthi umntwana useyenzelwe isiko elakoncube, umntwana ebe engowakondlovu. Uthole ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakiwo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu. Okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala, kungabhadalwa lutho, ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test.
Osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Esikhathini esiningi siyakubona ukuthi abantu abangomama basuke betholakala ukuthi bawondlise obaba izingane ezingasizo zabo. Lakhona futhi ngiphinde ngithi kuza kwahluka ngezigaba ezijineyo. Ukuqala ikakhulu nxa umuntu eyintombazana eqala ukuthi azithwale, uthola ukuthi nxa esathandana lapho usuke ethandana mhlawumbe nabantu abadlula umuntu oyedwa, mhlawumbe abantu ababili abathathu. Ekubeni kanjalo uthola ukuthi kunzima ukuthi mayesekhulelwe akhombe umuntu ukuthi onguye nguphi phakathi kwalaba ababili kumbe abathathu. Ngesinye isikhathi kungasikho ukuthi kumbe umuntu suke elixili esuke engakwazi ngempela ukuthi phakathi kwalaba okunguye nguphi. Kutholakala kakhulu lokho ebantwini abaqalayo abasaqalayo ukuzala, basuka nje ukuba zintombi beqala ukuzala ngoba basuke mhlawumbe umuntu elamajaha amabili kumbe amathathu. Bese kusiba khona futhi ukuthi abanye basuke besazi impela ukuthi umuntu uhambe waya emuntwini lesiso esingasiso sakhe. Okunye futhi okwenziwa kusenziwa ukuthi umuntu uyabe mhlawumbe abheka aqathanise ukuthi ongaba ngubaba ongcono emntwaneni njengoba sengizithwele phakathi kwalaba ngumuphi, esazi ukuthi hayi ubaba ngulwana kodwa akhethe ukuthi hayi umntwana ngizampha lo ngezizathu zakhaya belazi umuntu. Singingabomama usinikeza amahloni mase sibona ukuthi izikhathi eziningi imiphumela ye-DNA test igcina iphuma ibonisa ukuthi umuntu ongumama uwondlise ubaba ingane engaso yakhe.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
sengivalelisa nje umsakazi bakithi ngithi kubomama asizameni ngamandla wonke ukuthi sibone ukuthi abantwana sibasa lapha abazalwa khona singayenza abantwana baze bahlekumezeke ekugcineni ngenxa yokuthi sibenze bondliwa ngobaba abangabazaliyo ngiyabonga kakhulu umsakazi ngibongela kubalalela
lo ke bekungukosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami nguChris Kande asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye lilahle.
Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kweZimbabwe sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa.
Iqembu lakithi lomdlalo wetennis lona elidibana lele Uruguay kumncintiswano weDavis Cup liqede kungutshikile obhanqa kwimidlalo emibili edlalelwe enkundleni yeHarare Sports Club ngolwesihlanu. Uruguay iqale ngesiqubu yakhokhela ngemva kwentshantshu yakibo uMartin Kevers enqobe umdlali weZimbabwe wesibili uKatney Lock. Umfowabo kaKatney uBenjamin yena onguye intshantshu yeZimbabwe waselandela kumdlalo wesibili wadibana enqoba njalo ijaha leUruguay uIgnatius Caro. Amaqembu omabili akhangelelwe ukuqhubekela phambili namhlanje lapho okuzaqala kudlalwe umncintiswano wabadlali bencintisana obizwa ngokuthi ngama doubles.
Isizwe esizaphumelela lapha sizaqhubekela phambili na kumdlalo nalowo weDavis Cup.
Isizwe esizanqoba kuleso sigaba siyabe sesilethuba elikhulu lokumelela ngoba siyabe sesimelele ukunqoba kanye kumidlalo emibili kandoda zibonele eyabe sisele. Isizwe esizanqoba kule imidlalo sizaphumelela ukwamukelwa kugatsha lwamazwe aphezulu omncintiswano weDavis Cup njengoba okwamanje iZimbabwe Uruguay zidlala zikwamazwe akugatsha lwesibili.
Kwezenguquko kuhambe njani kuliviki? Ngiyazi kubana iqembu leBhoso eleHighlanders libe lomhlangano ekuhlafunwani kumhlangano.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders libe lomhlangano wabo njengenhlala yenza ngesonto yonke yokugcina yenyanga kaZibandlela lapho ukuhlafunwe izindaba eziphathelene lokwenzakele ngomnyaka odluleyo. Udaba lokudinga abadlali abasakhulayo bevela phetsha kwesigaba ngeyinye yendaba ebichisa. Okunye okuthiye amalunga ethukuthele yikungabalwa kwengwalo ezimayelelana lokusetshenziswa kwezimali eqenjini. Amanye amalunga ebechuchisa ukuba ilanga lomhlangano litshintshwe kodwa kugcine kuvunyelwene ukuba umhlangano uqhubekele phambili. Nesithembiso sokubana kuzaba lelinye ilanga lapho okuzethulwa khona ingwalo zokusetshenziswa kwesikhwama.
Umthandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla sileqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Lona eselethule isingle entsha elesihloko esithi wadlala ngothando. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Wena 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 w Leli qembu lisungulwe nyakenye zinsizwa ezimbili uMelusi Dube lobhekani Moyo ngemva kokuphuma kwelinye iqembu. Nango uMelusi echasisa.
Ngikhulele emagumbi ePlumtree kodwa manje sengise Thekwane sengakhe Thekwane. Emculweni ngingene ngo-2016 lapho ebengihamba khona leqembu leNgwenya Family Brothers. Lapho esafika khona saqala sakhipha i-album yethu yokuqala eyayisithi Kanti Banjani. Sithe ngo-2018 salandela i-album eyayisithi Ababhumi. Sithe ngo-2021 khona lapho sakhipha i-album eyayisithi Wakhala Kabuhlungu. Sathi ngo-2022 sabuya i-album yethu futhi eyayisithi Lingivumeleni. Sasesiphuma amaqembu amabili, iNgwenya Family yasala, mina lo mfowethu bekuThemba Moyo saphuma sayenza lethi qembu.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Thina silapha eSouth Africa, ikulapha esicula sikhona, sise South Africa eGoli. Ma ufuna ukuthi uxhumane nathi uthole ingoma, amanamba ethi lawa. Eyamelusi Dube 073 017 3965, 073 017 3965. Bese sithela mfowethu uMthimane Moxi ethi 073 408 9009, 073 408 9009. Lapho Facebook ikhona njalo igrupu yethu ithi The Foundation Brothers ezesiqalo.
Abalandeli ubachiyela waphamazwe,
into esingayicela emculweni wakithi, sicela isupport enkulu kakhulu. Support enkulu iyo engasenza ukuthi nathi sibe namandla siye phambili ungapheli. Iyo siwuthembileyo siziqhenya ngawo umculo wethu.
Kodwa kusenzani ngoba ngimtholile mina engimthandayo, ngimtholile othandwa ngumoya wami.
Siyabonga Ntungamili, namhla besiphathele umculo weqembu The Foundation Brothers ezesiqalo abasethulele isingle yabo entsha ethi Wadlala Ngothando. Singeke hlukani sihlobo, nanzi njalo inhloko zendaba zanamhla. Amalunga ayisikhombisa ebandla leMDCT ayemangala kumthethwandaba omkhulu weHigh Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla, athi ayajabula ngesinqumo abasiphiweyo. Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu kunyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla besileqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilaa.